Abanye bathi ukubhubha kuka TB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
TB Joshua ubengaso sizalwane salapha eZimbabwe, kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khonapha e-Africa, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba.
Umfundisi Anderson Sherini uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu, kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kuka TB Joshua, ibandla lilahlekelwe kakhulu, singabali eNigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo, kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
TB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani, okuseleyo ukuthi uzehlise, uzithobe. Sithi lala kuhle TB Joshua. Izifundo osishiyele zona sizasala sizilandela, ezifana lozo uthando, lozo kupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi lizwe, ubulothando olumangalisayo.
Unkosikazi Sukoluhle Sibanda, obengumlandeli kaTB Joshua ebulenjini, uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhe efisa ukuyamvakatshela, abone ubukhulu lezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kukaTB Joshua ngoba selokhe ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku-TV. Bengilokhe ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala. Ukugcwala kwalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprofet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo, njalo imbangela yilokhe ingakazakali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.